isikhulumisa amapolisa akwele Botswana unkosikazi Selina Umphile uthi bakhathazekile ngokuqonga kwenani labantu ababulawa mahlayana lokhu kwasungula umnyaka sekubulewe abantu abangaba likhulu lamashumi amane lantathu i-143 okutsho ukuthi kubulawa phose umuntu oyedwa ngelanga lokhu sekuthiye amapholisa ethithibele sithi kakwazi ukuthi abantu sebengenwe yini elizweni elaziwa ngokuthi lilokuthula abezimbabwe labo baphakathi kwalabo abalahlelwa imiphefumulo kugoqela omunye wabulawa kabuhlungu ejele kanye lomunye osanda kudutshulwa ngempelaviki kubotshwe njalo omunye owezimbabwe edolobheni lephalape kulandela ukuthi ayitheswe icala lokugwaza abulalisi walanyise eBotswana amapholisa athi kwizehlakalo zempelaviki ubulawa abantu abane okugoqela umtshayeli weloli odabuka ezimbabwe yena odutshulwe isikliwi ngesikhathi zimthathela imali lenye impahla elandisa ngesehlakalo lesi omele amapholisa amazana khodla itsile odira futhi owezimbabwe kade esendleleni echina esiya etanzania
motlhasolenge ora ga nna le gore go nne le o latlhegelwang ke botshelo
ukusehlakalo lesi kube khona olahlekelwe impilo ongumtshayeli weloli akade elayo ulimele abakadeli bahlasela sebesebenzisa umbhobho olahlekelwe impilo ngodabuka ezimbabwe
omunye osebenza njengomtshayeli wamaloli umnumzana Ntokozo Thebe uthi lokhu kuyabayethusa
kakusekho seyifi khona ukuthi siphumule sokusiya ngokuthi uhamba uphumule endaweni enjalo ikakhulu especially njengapha esiqhuba iy'nqola ezinkulu so ufuna ukuthi ungaphuma lapho uhambe usithi uyaphumula khona kube nenkambo yamapholisa around khonapho manje akubi lula akukangaki futhi ukuthi uthole kusuka le nkambo yamapholisa lapho esiphumula khona
uthi owenza kube nzima ukuthi abagangileyo bayakwazi ukuthi abatshayeli bamaloli bathole imali kodwa ukuthi kufike ekubulaweni komuntu sokuze kwenze besabe
amadoda lawa bayazi ukuthi abantu abaqhuba iy'nqola ezinkulu most of them babe bethwele izimali like ezama-toll gate and whatsoever ezokucrossa amabriji amabhodi ukubhadala ukudeclare izinto bayakwazi ukuthi nxa bekubambile kukhona bangakuthola of which kuze ufike esigabeni sokubulala umuntu hayi thina abatshayeli kithi songani sokuzasiqhuqisa bese siba safe kakhulu nxa silapha eBotswana kodwa-ke sohambe kwaphunyuka esandleni
isizalwane sezimbabwe esihlala ehabro umnumzana Dumezweni Ncube uthi ukubulawa mahlana kwabantu kukhomba ukuthi kulodubo emphakathini okumele lulungiswe
sokusethusa indlela esiza ukuthi kulama media cases amaningi kanje kwele Botswana ilizwe leli leBotswana silazi kuyilizwe lilokuthula but ukuthi sizothiwa sokubulawa abantu abangu-143 nje 6 months ukuyethusa kukhomba ukuba kukhona iproblem ekhona lapha there could be a social problem taking place
amacala amaningi okubulala ayenzeka ngesikhathi sengxabano kakhulu kabathandanayo ukulwa emabhawa kanye lokuthatha imiphefumulo ngesikhathi izikliwi zingene endlini amapholisa athi asenyanzelele ukuthi amacala okubulala amaningi adalwa yikwehluleka ukuzwisisa ngesikhathi kulokuphikisana baxwayise uzulu ukuthi engahambe ethole izikhali eziyingozi ezifana lenqamu njalo abantu bazijayeze umkhuba wokuphuma kumpikiswano engagcina idala ukulahleka komphefumulo ngingumqondisi Dube oyindaba zestudio 7 isabron kwele Botswana.